Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali yelizwe leZimbabwe, umnumzana Patrick Chinamasa, usethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo okutshengisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka phose ngokuhlanu ekhulwini -5% ngo-2018. Uhulumende uthi uzakuguqula umthetho wokwabela uZulu amashezi amankampani emazweni esithi okumunyethwe ngumthetho lo okwamanje kuxotsha abantu bemazweni abafuna ukuvula amafekitali eZimbabwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi ezingakatholi ama-permits aweZimbabwe exemption permits zizavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngolwesihlanu siyalubuyelela uhlelo lokubingelela isihlobo labangani esilethulela lona ebulenjini beFacebook kukhathi lethu LVOA Ndebele. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwa kwebhajethi yomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunomlayo wethu at 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu LVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.